南瓜因吃出来一盆，伊妈咧食点鱼。我那时候我那时候是也费力去阿快一个人开点水，一年年就来翻一倍。这个我第一次遇到啦，阿乌出去去伊妈里面有人来扶，但是伊主要是没事，我就我那我就来扑你去。ini dia sabanya van now to see me ama embas la mai news da dai ve seven san jani ni ti 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 me kon ti dun de le show show ya ve tu mi san jani ti seven da kona ko na pun yo ba izi do zonge ya cha ki fu ni ni jo
so ngo kuluma kwa bobathi kumele umuntu ayitshintshise emkambo webhanga akumelanga la ukuthi uyisebenzise yini
umthetho lowo bawuphumi kahle kahle ngoba into yabona ukuthi kathesi ngiyabe ngiyikwani futhi mina ngiyisebenzise leyo mali ngingayisebenzisa kube kuhle njeyana kodwa omunye lowo oseceleni layo imali yakhe useyitholile efana nami ukuthi iwehlukanisa abantu ngento efanayo kati lowo ulayo imali mina ngayo lwani ulayo umehluko wakhona ungazi konabo
singathi wena ubona ngazane sebedinga imali yakwamanye amazwe ngendlela eziphansi
ikudinga imali ngendlela eziphansi ngoba leyi imali ayitholakali le kahle kahle bona ukubehlula ukuthi imali bayisebenzise okumqoka kuyini umuntu onke abeyiphethe yinto nje ukuthi bayehluleke ukuthi babe nokuthembeka ukuthi umuntu imali yakhe ingagcineka yini ukuthi bayithole futhi-ke leyo mali kathi ngokuyibamba kwaba babekwenzile khonokho babeyibambile nje besesaba ukuthi bayengeza abantu imali benzela ababezifuna odi-foreign currency yakhona beyifuna.